Ngiyajabula kakhulu ngesinqumo lesi ngoba ayisikho okokuqala kwenzakala njalo kwiHarare Port. So nxa kwenzakala njalo esigaba ePort, ngiyajabula kakhulu ukuthi amandla wethu awayiliphansi.
Amanye amakolishi wona enza njani? Kawabhadalisi lawo ngedola leMelika kuphela yini?
Umnyaka odluleyo kumbe sithi iminyaka embalwa le edluleyo amakolishi lawa ebethatha iZimbabwe idola. Kodwa-ke sikhaya li-translate from late last year and early this year. Amakholeji lawa one by one lokhu ethinta amapholisa odifuna ukubuya one ekuthatheni i-UFT yodwa. Yinto eqale nje umnyaka oyedluleyo usizaphela nomnyaka lo uqala.
Emakolishini lapha ungathi unjani umumo? Bakhona yini abafundi ngobunengi kumbe bakhona laba abanengi abehlulekileyo ukubhadala ifisi?
Abaningi sibili iyabakhama intengo le. Abaningi sibili iyabakhama ngoba abazali njengoba ngisazi ukuthi siyama-students more than 90% ngabantu abafuna abazali and abazali bethu bambalwa sibili abahola bona exclusive US dollar and balutshwane njalo abahola imali engelithi ukuthi bebhadale intengo esizibona kuma-portal wethu. So kunje so iningi sibili lethu ye kodwa-ke besithi njeabafundi siqale silise ukuthi beqale bengathathi i-US bechaje i-NRSS then sesisuka lapho-ke sesizama-sifonde-ke ukuthi singalisa njani ukuthi intengo yamafisi kuma-yunivesithi wonke nje jikelele yehle ngoba kunje so ayiphezulu kakhulu iphezulu kakhulu.
Imalini lapho ngathi kudula khona kakhulu?
Amanye amakholeji abhadalisa as high as 900 US dollars. Amanye akubo 600 US dollars. Intengo nje zisuka khonapho nje from 400 up to 900 yi-range yamakholeji amaningi. And sikhayele ukuthi abazali bethu ungabona umzali ehola 400 US dollars even next year kuya i-RTGS. Balutshwane kakhulu. Iningi 200 to 400 that is range. So awubonti umholo womzali wonke woko inyanga yonke awukwani ukuthi ngibhadalele mina isinesi siyingakhangeli ama-charges anjengakwa-accommodation, transport, upkeep, stationary konke lokhu. So sibone ukuthi hhayi intengo yemfundo sibili haha iyasikhama hhayi kancane.